Ngathi silenkinga yenkohlakalo eZimbabwe and basithembisa ngesikhathi sekhulu ku-2017 ukuthi bayasusa amasela akhombe umgabe. Kodwa ukhanya ngani indaba ye-corruption iyangezelela isiba worse. Siyezwa umongameli ekhuluma ngama-cartels, sizwa u-chief justice laye ekhala ngendaba ye-corruption, izakhi khona layo iyakhala but seems ingani ayilamandla yokuthi ibophe amasela. Nxa bebopha siyabona kuyabotshwa inhlanzi ezincane, kodwa ama-big fish akhanya ngani kathintwa.
Uthintile udaba lokuthi inhlanganiso yezakhe, abantu abaningi bayakhalala ngempela besithi hayi ayisebenzi ngamandla abo wonke. Bathi babopha labo abantu abakhanya ngani bancane, kodwa ngomnyaka odlule sibone bebopha u-Honorable Prisca Mfumira, nangu njalo ubaba u-Obadiah Moyela usebophiwe. Ubona ngani uhulumende uyazama ngempela na ukulungisisa lolu dubu?
Ngathi amakhesi lawa ngamakhesi amancane ayikapheli phela ikaPrisca, so lizakuzwa sekusithiwa amanye ama-charges were not successful, have been dropped or she has been acquitted. Silokhu silinde ukuze ukuthi izaphela njani i-case leyani. Eka-Obadiah, I think the general consensus yabantu yukuthi it's a red herring, i-catch and release. I-case leyi nxa kade ulandela ama-allegations, it implicated abantu abaningi and abantu who are politically connected, kodwa kubotshwa yena kuphela u-Obadiah. And ukubotshwa kwakhe kuyatshengisela ukuthi akula seriousness. He's not handcuffed, uyazihambela ngemoto yakhe. I-bail is set at a paltry $600 US for umuntu accused of 60 million fraud. Siyabona ukuthi akula case lapha, ukudlala lathi just ukubotshwa ukutshengisela ukuthi we are doing something, but at the end of the day umuntu uyazilalela endlini.
Nxa sesithinta udaba lwenkohlakalo, awusitshele mantuna ukuthi luthinta njani elakusasa lelizwe njalo abantu abasakhulayo kwele Zimbabwe.
Ama-levels esifike khona, inkohlakalo is now a facet in everything esiyenzayo. From usakhumbula nxa kade uhamba estratini uyadrayiva, amapolisa demanding bribes. Nxa uzama ukwenza ibhizinesi kumele ubhadale lapha langapha, iyacost i-development yelizwe.
Indaba lenkohlakalo isikhanya ngani sekuyindlela yokuziphilisa for abanye abantu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo elizweni. Ulawo yini amazwi okubanikeza abatsha laba ababona ngani inkohlakalo sekuyindlela leyokuziphilisa?
Well, indaba leyi ngokubona kwami bekuzalunga if we could get umongameli who is committed to fight against corruption. But inhlanzi iyabola iqalisa ngekhanda and i-corruption yethu it's political as a start, iqalisa ngama-politicians and abantu labo bayalandela. If we had a political class and umongameli were seriously committed to a fight against the corruption, ama officials wonke they would toe the line because there'd be zero tolerance to corruption.
Manje abatsha sekumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokulungisisa elakusasa lelizwe?
Mike, iqiniso mina angilasithemba for our young people and ama youths. When I was last in Zimbabwe, nxa ngikhangela ama youth ethu ubezwe bekhuluma, umuntu wonke is now a hustler. Labo sebezwisisa ukuthi nxa ufuna ukuphila eZimbabwe kumele uyenze isimenemene somewhere and behave in a corrupt fashion. So labo siyabakhulisa in a way yokuthi they believe corruption is a way of life and willing and dealing. Until sifika kuwe point where as politicians we are able to change culture, labo bazakhula benjalo.